sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 20 kuNhlangula 2022 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, uMongameli Emmerson Mnangagwa usole abamabandla aphikisayo esithi yibo ababangela udlakela. Besenzela ukusola eZimbabwe ngesikhathi kuqhutshwa umhlangano wamazwe ake abuswa ngeBrithani oweCommonwealth. Ukukhalala umsebenzi kwabezempilakahle kukhanya kungasaphumelelanga kangako kobulawayo ngakuvela bonke abalutshana embuthanweni wabo wesibhedlela sempilo namhlanje ekuseni. Ngesikhathi kunanzwa ilanga leziphephele emhlabeni jikelele leWorld Refugee Day, eleBotswana lithi lizaqhubekela phambili liqinisa imithetho yokungaphi mahlayana abadinga ubuphepheli kulelo lizwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. UMongameli Emmerson Mnangagwa usole abamabandla aphikisayo esithi yibo ababangela udlakela besenzela ukusola eZimbabwe ngesikhathi kuqhutshwa umhlangano wamazwe ake abuswa ngeBrithani oweCommonwealth wele Rwanda. Lokhu kutsho namhlanje emngcwabeni weqhawe lesizwe umnumzana Sidney Bebe emathuneni awe-National Heroes Acre eHarare. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngocweleyo.
Ekhuluma embuthanweni womngcwabo kaBebe namhlanje, uMongameli Mnangagwa uthi uhulumende wakhe akasoze agoqe izandla abukele nje abantu bezenzela santando bephehla udlakela. Ethi uzulu weZimbabwe kumele engavumi ukusetshenziswa ukwenza udlakela lokuzondaniswa ngabamamandla aphikisayo.
Life and property of every Zimbabwean is critically important.
Indlela amabandla aphikisayo abaqamba ngayo amanga bejojozela abasekeli babo ukuba bebe lenzondo lokuxabana labantu asikhuthazi, iyasikhathaza. IZimbabwe lilizwe lokuthula njalo umthetho uzabopha abenza lokhu, ukutsho uMnangagwa. UMongameli usole abamabandla aphikisayo ngodlakela olwenzakala esitungwiza lapho wabulawa khona uNkosazana Moblessing Ali owebandla le-CCC. Ukhuthaze uzulu weZimbabwe ukuba alondoloze umthetho esithi kumele abantu beqaphele imisebenzi yezitha zeZimbabwe. Usole kakhulu amazwe abalisa iBrithani leMelika ukuba yiwo asebenza lamabandla aphikisayo esithi uhulumende wakhe akasoze akuvume lokhu. Kodwa umsekeli wesikhulumeli se-Citizens Coalition for Change umnumzana Felix Mafa uthi iZANU-PF yiyo ebangela udlakela.
Ngempela silobufakazi obukhulu ukuthi iZANU-PF yabulala uMoblessing Ali yasimcwilisa emthonjeni yesihlobo sendoda leyo uJama owambambayo. Kuliqiniso ikubona amapholisa ephonga ukwenza amawala sebesithi undoda lowo okuthiwa i-boyfriend yakhe. Bakubona njani ukuthi i-boyfriend yakhe njalo amapholisa asenqaba ukuthi ivele kasomuntu wezanu? Bahamba ini kwi-headquarters bayadinga i-statistics lamabizo abantu, i-membership yezanu.
Isikhulumeli samapholisa umnumzana Ponyati uthi amapholisa akhathazekile kakhulu ngezihlakalo zodlakela elizweni esithi baza kwenza konke okusemandleni abo ukulwisana nalolu hlupho.
Ukuthi ngabe kukhuluma akumelanga bayenze lokwane esithi thina uku-inciter violence. Njalo banceda amapholisa lama-journalist ukuthi kube lokuthula kakhulu nxa sikhangele ukuba lama-good relations phakathi kuma-journalist lamapholisa.
Ingcitshi kwezombusazo umnumzana Peter Siduli uthi uhulumende akutshoyo kakumelanga kuphelele emlonyeni, yena engathatha amanyathelo akhanyayo ukunqabela lolu dlakela.
Into esingasayaziyo ngokuthi uhulumende na uthini ngakho khona lokho. Abantu abanjengalaba ababulala abanye mele bejeziswe kabuhlungu, or nxa kusiyenza kumbe indaba leyana ye-death sentence ibe khona njalo iqhubekele phambili, ukuthi umuntu nxa ebanjiwe kungoyobuleleyo la etholakele etholakale edluliswa kulomhlaba ngoba wonke umuntu lemvumo njalo akalelwa ukuthi asupport ibandla alifunayo politically.
Umuyi uBhebhe ubhubhe ngomvulo ngeviki edluleyo seleminyaka engamachumi ayisithupha lambili 62 wazalelwa wakhulela emberengwa wasesiya empini phansi kweviyo lezipra ngomnyaka 1977. Ekutholeni kweZimbabwe inkululeko embusweni wabahuquluzi benotho ngo-1980 wangena kubutho lomanyano wagcina esesikhundleni sokuba ngu-Major General ku-ZNA. Usebenze iminyaka yonke le waze waya ekuphumuleni ngomnyaka odluleyo. Uchiye umkakhe unkosikazi Sarah Bhebhe labantwana abathathu. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, nguMlondolozi Ndlovu.
Umahluli umnumzana Gibson Mandaza lamhla uthe uzanquma ngolwesithathu ukuthi iziphathamandla zebandla le-Citizens Coalition for Change ezivalisa umnumzana Job Sikhala lomnumzana Godfrey Sithole zingakhululwa na ngemali yesibambiso eyebheyo. Ababili laba ababonakale bebotshiwe enyaweni ngamaketani lezankosi ezandleni betheswa icala lokubangela udlakela enyatsime esililweni sikankosazana Mo Blessing Ali ngeviki edluleyo lapho kwaqhamuka ukulwisana phakathi kwamalunga ebandla le-CCC lawezanu PF. Ibandla leli lethesa elezanu PF umlando ngokubhubha kukankosazana Ali, kodwa lelo bandla liyakulandula lokho. Ukukhalala umsebenzi kwabezempilakahle kukhanya kungasaphumelelanga kangako kobulawayo ngoba kube labongi abalutshwana embuthanweni wabo esibhedlela sempilo namhlanje ekuseni. Lanxa kukhanya kube lalesi simo kobulawayo akubanga njalo kwamanye amadolobho ngoba eChinoyi laseHarare abongi benelisile ukuqhubeka ngohlelo lwabo lokukhalala umsebenzi. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngugcweleyo.
Laloba kobulawayo abongi begcine bebanjwa ngamandla ukuthi bagcine besebenza kwamanye amadolobho anjengeHarare leChinoyi, abongi baphumelele ekukhalaleni umsebenzi ngobuningi. Umabhalani weZimbabwe Nurses Association esibhedlela sempilo umnumzana Even Those Ziba uthi abongi abaningi bagcwele ukwesaba njalo abanye sebetshiya umsebenzi.
Minyaka le emibili kumbe nemithathu edlulileyo abantu baphuma phandle betshengisela ukuthi kona kona uhulumende kumbeni abantu odumele basiholise abasiholisi ngendlela i-right, basibambelela imali zethu, basinika imali engasebenziyo. Babe besikhiphela uswazi, basitshaya ngoswazi lwakhona lokuthi lakathisa abanye loke benwaya ami waxutsha imisebenzi. Abanye labo vele abasatholanga intuthu wadumele beyithole emsebenzini sithole. Namuhla kube yisimanga sibili. Abantu bathi bona vele bafisa ukuthi ngabe kuthiwa siyahle siphume phandle sihle vele sinjani, sihle sibatshele laba abasikholisayo ukuthi lakathesi abakalungisa into zethu and lakathesi lokho befake izigulane engozini ngoba bayenza ukuthi abantu bephuze emsebenzini bedinga i-transport echiphileyo, bayenza ukuthi abantu behlale begula, behlale belama-stress. Siyabonga.
Usiziba wengeze ethi abatshelwanga lutho ngokuthi izikhalazo zabo zilungiswa nini encwadini ebhaliweyo.
Vele bakuthole bathi bona kutho ukuthi i-government kumbeni uhulumende kumbeni lowo muntu ophambi kwethu osimeleleyo kaqakathekisi impilo yabantu abagulayo ngoba abaye besuke ekhatshana sibili besithi khona khona sesifike esibhedlela ezikhulu kumbeni semvike esibhedlela semvike ekliniki sokumele nginjani, sokumele ngiphumule lami kulokhu engikuzwayo. But sebethole ukuthi vele abantu abaye besebenza khonapho ngabantu vele wokuthi khona khona izikhalazo zabo zebesebenze kuhle akula muntu ozinakelelayo. Bekhangele futhi ukuthi khona khona lezinye izinto eziyabe zifunakala ukuthi abantu besebenze kuhle. Le mithi enye iqakathekileyo vumele kube le mithi enje so ayitholakali futhi. So bakuthole bona izilaba abantu then khonoko ukuthi vele ithande ukulungisa indaba zakhona ngokuthula nje kuphela ngoku-ignore abantu khonoko vele kuhlule kwabatshengisela ukuthi akula ngenye indlela into le izakhulunga.
Unkosikazi Sandile Ncube isakhamuzi sakobulawayo obeze kwelatshwa uthi uhulumende kumele athathe amanyathela okulungisisa izikhalazo zezisebenzi zakhe.
Asifuni njalo asifisi ukuthi abongi bakhalele umsebenzi njengalokhu esake sakubona kuminyaka edluleyo. Khathesi ngokukhangela kwami ngibona uhulumende esekwazi ukuthi kuyini abakufunayo, ngoba kungekelwa kulungisiswa impilo zabantu ziba sengozini enkulu.
Unkosikazi Sanele Nyoni, umongi esibhedlela sempilo, uthi iholo eliphansi abalitholayo yilo elenza baze bakhalele umsebenzi.
Kunzima, iningi lethu liyesaba ukuthi libuye libonakale ukuthi liyabe likhona emkhankasweni yokukhalala umsebenzi ngezizathu zokuba kuproportion. Kodwa okukhona yikuthi sifuna imali leyi esiyitholayo kufana lokuthi siyadlala, ngoba ayisakwani lutho kithi.
Ngesikhathi esifanayo, ababalisi labo lokhu bekhala ngokuthi iholo labo liphansi kakhulu, alisenelisi ukuthi babhadale indleko zabo zansuku zonke, liphelela ekugadeni imijova namabhasi ukuya emsebenzini. Bona vele bafuna iholo labo libuyiselwe kusilinganiso salelo ababelithola ngedola leMelika angaphezu kwamakhulu amahlano, i-$540, kungakabuyiselwa ukusetshenziswa kwedola leZimbabwe eselingasathengi lutho ngokugugudeka kwesisindo salo ngesiqubu esesabekayo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ibhanga elikhulu lelizwe le-Reserve Bank lithi selivumelane lenhlanganiso yebona ngokupheka kwesinkwa i-National Bakers Association of Zimbabwe ukuthi yehlise intengo yesinkwa. Usiba lukhulu waleli bhanga, uMnumzana John Manguja, embikweni awethule namhla, uthi inhlanganiso le izathola imali yakwamanye amazwe ngokuphatheka emkambo wayo we-auction oqhutshwa maviki wonke. Lokhu kulandela ukukhuphuka kwentengo yempahla izitolo, njalo iningi lisithi alisenelisi ukuzithenga. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lo Mnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abahlali bakobulawayo eBulawayo Progressive Residents Association.
Siyawubona njalo siyawuza umbiko we-RBZ besitsho ukuthi babe lengxoxo labe-National Bakers Association abayibo ababhaka izinkwa lamabhanzi lokunye nje. Kodwa nxa sithi siyawuhlaziya lumbiko, sibone ngazani akulanto entsha ezavela, kumbe singathi bakhulumile kodwa ekukhulumeni kwabo bazithulele RBZ. Ngoba kabachonga ukuthi isinkwa lesi siza kwehla sisiya kumalini ngemali yamadola e-America, njalo sizaba imalini ngemali yamadola eZimbabwe. So umbiko njalo siwubiza ngokuthi ngumbiko ozithuleleyo, umbiko oqandayo, umbiko ongelambiko phakathi kwawo. Ngoba esithi siyakunanzela ukuthi besivele isinkwa siphegwe ngama-US dollars, besiqansa ngenxa yokuthi every week i-exchange rate yelizwe, i-exchange rate yemali yelizwe leZimbabwe nxa siyiqadanisa le mali yeMelika iyaqansa ngolwesibili ngolwesibili. So ngamafitshane okukhulunywe yi-RBZ kabakhulumanga lutho, ngoba kabavezanga ukuthi bavumelane ukuthi isinkwa siyakwehla ngemalini siya kumalini, njalo sizabe siqansa ngemalini ngeviki ngeviki. Ngoba kuza kwenzakala ukuthi vele isinkwa kade singasisikhangela sikudola. So nxa idola kuyukuthi next week ngomkambo omnyama iyabe isiku 700, kusho ukuthi isinkwa sizaqhubeka lokhu siya ku-700. Kumbe nxa besehlise, nxa behlisa nge-5 cents kumbe nge-2 cents, kasikwazi ukuthi baza kwehlisa ngemalini. So umbiko nje-ke thina siwukhangela njengokuthi awusiphathisi njengezakhamizi, awusiphathisi njengabahlali beZimbabwe, ngoba kasikwazi ukuthi kuzehla kusiya kumalini ngamadola. Njalo i-exchange rate yabo abazayisebenzisa yile yomkambo omnyama kumbe yile ekahulumende. Ngoba nxa kuyukuthi bebevele besebenzise kahulumende, ngabe isinkwa sisikhangele ukuthi sikuma 300 and something. Ngoba kade singikhuluma nje i-$1 i-338 zimdollars. So besikhangele ukuthi nxa besebenzisa umkambo lo esingathi ngosegcekeni okahulumende, isinkwa kumele sibe ku-300 and something. But kade isinkwa siku-650 something. So kolongana kuveza ukuthi ama-Bakers Associations la umbipekers association ama members angkona asebenzisa umkambo omnyama. So ke singakwaziyo ukuthi bavumelana ukuthi bazasebenza umkambo omnyama kumbe bazasebenzisa umkambo we-RPZ njaloba namathelekhona apho bangaxexebuki ngoba nxa kusitsho khonokho kutsho ukuthi hayi kungaba nganeno ke kuzakhamizi kodwa nxa kuyukuthi bazaqhubeka lokho besebenza le kade besebenza ngayo hayi kuzaqhubeka kuyilufe iyezela imnyama ebantwini. So sicela ukuthi umbiko lo ngabe uchasiswe kuhle waveza sobala ukuthi isinkwa ngama US dollars esi how many cents sizasebenzisa i-RPZ exchange rate okungakho ukuthi kusasa isinkwa siyavuka mhlawumbe si 300 and something kodwa nxa bengakuvezanga khonoko hayi yikho sithi umbiko lo uzithulele umbiko lo uyaqanda umbiko lo kawusincedisa iludo thina njengezakhamizi zakoBulawayo ngoba isinkwa sizaqhubela ukuthi sithenga ngento engekhwela nsuku zonke.
Lo umnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association esixoxelaye ekhona le koBulawayo. Ku-Live Talk namhlanje sikhangela ukunanzwa kwelanga leziphepheli emhlabeni jikelele ele-World Refugee Day. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Kulo mfana omncane obulewe kwalinyazwa abelisebenzisa abathathu abaguqulela umpholisa kusehlakalo sokudutshelwa emkhosini womculo owenzelwe esikolweni seMelika iWashington DC izolo ntambama. Kubika amapholisa leli dolobho. Umpholisa labesilisa abalimeleyo babikwa besesibhedlela sikhuluma kanje. Imikhosi yosuku lokukhumbula ukukhululwa kwabensundu ebugqilini kweleMelika ele Juneteenth iqalise ngomgqibelo edolobheni ele Gloucester esigabeni eseTexas lapho leli langa laqala ukukhunjulwa khona lingakabekwa ukuba likhefu nguhulumende. Nyakenye umongameli Biden kulapho ethule umthetho wokubeka usuku lukamhla ka 19 Nhlangula njengekhefu elinanzwa nguhulumende minyaka yonke. Umhlangano omkhulu wabesifazane bamazwe akwenhlanganiso yamazwe ake abuswa ngeliBrithani eye-Commonwealth Women's Forum owenziwa kanye kanye lowenkokheli zalawo mazwe uqale edolobheni leKigali kweleRwanda namhlanje. Yibhizimusi kaVasco Hamisi isiphepheli esidabuka kwele Democratic Republic of Congo esesihlala kweleKenya emsebenzini wokuthwelisa amandla kagetsi avela elangeni enkambeni yesiphepheli eyeKakuma libikwa liphumelela okwamagama. UHamisi wafika eKakuma eminyakeni elishumi nambili edluleyo ebalekela umumo elizweni lakhe lomdabu eDRC.
Njalo nje abadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe bathi luqakathekile kakhulu usuku lweziphepheli ole-World Refugee Day ngoba kuningi ababhekane lakho emazweni achiyeneyo lapho ababalekela khona. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Uhulumende weZimbabwe unakanela ukuba kulezi zalwane zelizwe leli ezingedlula izigidi ezine-4 million ezihlala kwamanye amazwe. Abanye basuswa kwele Zimbabwe yindlala, ikuselakala kwemisebenzi ezombusazwe lokunye. Unkosazana Kethiwe Bhebhe olesicoco sokwemba amatshe aligugu ohlala kweleBotswana uthi
leli langa licakathekile kakhulu ngenxa yokuthi iziphepheli ngabantu abokuthi kunengi abahlangana lakho kodwa kabe kumele kube ngabantu labana bokuthi baba lezivindi bebe lamandla bebe lokubekezela. Kunengi abahlangana lakho emazweni abo, izimpi, ukuhlukunyezwa, ukulamba, ini ini. So kuqakathekile kakhulu ukuthi linanzwe leli langa likukhunjulwa izinto abacina behlangane lazo bona ama-refugees iziphepheli.
UMabhebhe uphinde wathi
emhlabeni jikelele siyabona ukuthi kunengi okulokhu kusenzakala okulokhu kufuqa ukuthi kugcine kuqhubeka kusiba leziphepheli. So ngokunjalo nje kuqakathekile ukuthi leli langa linanzwe lithakazelelwe ngumhlaba.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Ngqabuthu Mabhena, umgcinisihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa.
IZimbabwe ngelinye ilizwe elileziphepheli eziningi esemazweni umhlaba wonke. Ezinye iziphepheli iziphepheli esingathi ngolwasemzi ngama-political victims, kube sekusiba leziphepheli ezomnotho. Yikho ke lolu sungu lusuku oluqakathekileyo ekufundiseni amalungelo eziphepheli lapho abakhona. Abanye kabakwazi ukuthi nxa sebephiwe incwadi zokuba iziphepheli balelungelo lokuthi babe lama-passport azobahambisa kwamanye amazwe ukwenzela ukuthi impilo iqhubeke bengahlali bevalelwe. Yikho ke siyaluqakathekisa ke thina lolu usuku lweziphepheli.
Umfundisi uSenisibanda, umkhondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance, uthi kumele iziphepheli zihlonitshwe.
Ilanga lalabo abadinga ukuphephela bebalekela kumbe ungabe kuyimpi kumbe bebalekela ukuthi bangabulawa lapha bakhona ngenxa yezinto ezimelana lamalungelo oluntu. Mbonani into eqakathekileyo ukuthi okokuqala, nxa umuntu ezodinga ubuphepheli elizweni kumele ukuthi abanjwe ngendlela emthiya elokhele sithunzi. Njalo siyakwazi ukuthi ukudinga ukuvikela lokuphila kulilungelo loluntu endaweni zonke. Ngiyakholwa iBhayibheli liyasifundisa kuLuke chapter 10 laphana uJesu azakhulume ngomSamaria olungileyo ukuthi kambe umakhelwane wakho ngubani. Umakhelwane wakho ngumuntu oyabe edinga ukuncedwa ngaleso sikhathi. IBhayibheli njalo liyasikhuthaza uNkulunkulu elaya abe-Israyeli bephuma eGibhithe ngoMose ukuthi nxa umuntu edinga ukuphephela kumele agcinwe kakuhle njengoba lathi singazigcinwa.
USibanda uthi kuningi okukhona okuvikela iziphepheli.
Umhlaba wonke jikelele kuyafakwa imithetho e-United Nations, imithetho lapha e-Afrika yonke ukuthi nxa umuntu edinga ukuphephela kumbe edinga ukubalekela ukuhlukuluzwa ukuthi kumele agcinwe ngamazwe lapho ayabe efikele khona. Ngakho akudingakali ukuthi umuntu aza axotshwe kumbe aphathwe ngendlela ezamhlukuluza yilabo bantu ababe emgcinele. Nalawo lalawo amazwe lapho abantu ababekiwo kuyadingakala ukuthi abantu baphathwe ngendlela enhle. Sinanzelele njalo sabona ukuthi i-Ukraine, kule mpe Ukraine, e-Europe ngale bayemukele njani abantu abavele e-Ukraine, babemukele ngendlela enhle. Kodwa siyananzelela ukuthi nxa sokusuka iziphepheli zivele e-Afrika abasazamukeli ngendlela enhle. Ngakho lokhu kumele kutshintshe ukwenzela ukuthi wonke umuntu athole ukuhlonitshwa njalo abe lelungelo lokuba abe ndaweni avikeleka kiyo nxa ezibona ngani usengozini lapho akhona.
Usuku lwanamhla olwe-World Refugee Day lunazwa phansi kwesihloko esithi whoever, wherever and whenever, everyone has the right to seek safety. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingoKips Dube.
Ezinye izakhamizi zesiqintini sesizinda ezincelelane ledolobho leVictoria Falls esigabeni seMathebelele North zithi ibandla elibusayo leZANU-PF kalisoze liphume embusweni ngomnyaka ozayo ka-2023 ngoba liyabanakekela ngokubapha abantu inhlanyelo yokulima lokudla ngesikhathi sendlala. Kukanti abebandla eliphikisayo bayakulandula lokho. Kubika intatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisasband.
Iningi labahlali besizinda lithi ZANU-PF banika umhlaba wokulima njalo liyabanakekela ngendlela eziningi. Unkosazana Violet Sibanda ngumfelokazi ohlala kulumango. Yena-ke uthi kungasuhulumende omncedisayo kakwazi ukuthi ngabe uyini.
Ayincediswa yihulumende kuwo konke nje. Naye batsho lithi sibambene ngayizane nale. Hayi asiyekubeki.
Leyithanda.
Seyithanda kakhulu. Anti libandla libusayo. Yebasinika ukudla sibili, basibusisa. Abantwana bafunda ezikolweni, abanye babhadalelwa yihulumende, abanye amadona nalaba khona.
Omadona besho nguhulumende?
Yeah. Yonke indawo yezana kuphela. Hawu, nyakoza zitshaya kuhle. Ibandla libusayo. Yathanda libusa ibandla leli.
Aliphumi?
Hayi, soze liphumi. Sibo sisithi hayi, siphambili ngebandla libusayo.
Amazi kamasipanda agcizelwa ngumnumzana Mathebula Gwizi umsekelo waleli bandla.
Bandla elibusayo, ibandla elilomhluzi omkhulu. Ngithi lisinikeza ke ama inputs, siyathola ukudla, sithole ama grants izimali. Hayi, lapho ke umthakazi omuhle ngiyalinxusa ke ngithi asizeni ke sonke sisekele ibandla elihamba phambili.
Umnumzana Jabulani Ncube uthi ekugqinquleni kombuso kwayengumongameli uRobert Mugabe babelethemba ukuthi izinto ziyoguquka kodwa udubo luyaphambili.
Thina eZimbabwe sasithembile ukuthi njengoba kuphuma uMugabe sesiza thola lathi ukuthi siphile, kodwa ibandla eliphikisayo sasithembile ukuthi lizathola ukuncediswa, kodwa kulanto esitholayo laphana. So thina umphakathi hhayi sibone ukuthi kumbe ozomba ngazo zisinceda ngayo.
Ezinye izakhamizi zithi amabandla amakhulu azombusazwe akhona manje akancedi lutho, kumele kube lelinye ibandla elizakhangela indubeko zabantu. Unkosazana Miriam Dube ngomunye walombono lowo.
Thina lapha sesithwele nzima, izinto sezinzima, sesicela ukuthi ngabe kulelinye ibandla eliba khona sibilele isiphathisayo, ngoba hheyi sesithwele nzima, izinto ziyadula, emashopa zithengeki, asisakwanisi le misebenzi asiyitholi vele, hhayi kunzima kakhulu.
Amabandla lawo amabili amakhulu la eliphikisane libusa sehlulekileni.
Hayi hayi, wona sehlulekile sibili, hayi sezamile la azama sibili, kodwa hayi asiboni ukuthi asincedisa ngani, ngoba sithole nzima, sithole ilutho kiwo lalawo mabandla khona.
Umgcinishalo weZANU PF esabelenze emathelini North njalo ngumphani ntambo walesigaba umnumzana Richard Moyo uthi ibandla lakhe alihlalanga phansi selilungiselela ukhetho lomnyaka ozayo.
Thina njengemati North Province mele iZANU PF lo nyaka ngumnyaka wokumobilize, silungiselela ama-structures ethu, amasela, ama-branches, ama-district, silungiselela ama-election aza kuba khona next year. Sidinga inamba kamongameli 5 million votes, and njenge-province yethu kulokuthula, asilakudlwa ngudlwanga e-province yethu, lokhu into zokulwa sikubonela kwamanye ama-province. Thina e-Mati North kubanjenwe njalo sisebenza si-unity, sisebenzela ukuthi ibandla lethu leZANU PF liwina ama-elections.
Kulo umhlubulo welizwe akukabi lodlakela lokudlephana kwabasekeli bamabandla ezombusazwe, njalo abantu balesigaba bathi abafuni ukuhlukuluzana nxa sokukhankaselwa ukhetho lomnyaka ozayo ka-2023. Ngiyimele Studio 7, igama lami u-Ezra Jesus Banda.
Ngakuhlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa usole abamabandla aphikisayo esithi yibo ababangela udlakela, esenzela ukusolisa eleZimbabwe ngesikhathi kuqhutshwa umhlangano wamazwe ake abuswa ngeleBhilithani oweCommonwealth. Ukukhala lomsebenzi kwabezempilakahle kukhanya ungasaphumelelanga kangako koBulawayo, ngoba kube labongi abalutshwana embuthanini wabo wesibhedlela sempilo namhla ekuseni. Ngesikhathi kunanzwa ilanga leziphephelo emhlabeni jikelelele World Refugee Day, eleBotswana lithi lizaqhubeka liqinisa imithetho yokungaphi mahlayana abadinga ukuphepheli kulelo lizwe. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngosithandekile Mhlanga, ngisithi yasidibaneni njalo ngo-half past.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.